azazama nje khonoko ngoba beloku bezama ngoba uTrump elale bafonele ebusuku ebakhuthaza. Kodwa akusiya ngenani labantu ababotshwayo laba abenza udlame mhla ka 6 January. Le ndlela abantu abanye bangkhona sibekhuluma ngayo ukuthi thina kasizenzelanga besithunyiwe. Kuzakwenza labona laba baseCongress babe lokwesaba ngoba abanye bakhona bazagcina bebotshiwe. Ikakhulu umama lo abakhuluma ngaye kathesi ukuthi wayesethusela abanye abazama ukubuza lo uzagcina kumbe ephumile Congress. Ngenxa yokuthi umthetho kawusoze umvumele ukuthi aqhubeke senza izinto zakhabe ezenza ezokwethusela abantu. Angiboni mina ukuthi kuleli lizwe kungaba lo mbuso odlame ngalesi sikhathi ngoba umthetho walapha ikakhulu iFBI bayalandelela amacala wona lawo njenganalawo bengakhathalekile ukuthi umuntu ngubani. Abanye bakhona izenzo zabantu bezenzensitha zizabahambise emajele. Njalo ngesikhathi kusiya ngesikhathi udumo lukaTrump lungadeda kumbe uTrump nxa engasela Twitter engasela zonke lezi zinto i-social media lapha bekhuluma khona labantu bakhe.
Indlela umnumzana Donald Trump kade ebusa ngayo singabona yini abanye abafana loTrump ngesikhathi esilandelayo?
Umbuzo wakho ngendlela uTrump abebusa ngayo ilizwe kumbe ayenze khona ukuthi abe labalandeli bakhe ababa le ndlela yokuthi bethembeke kuTrump hatshi ukuthembeka kuRepublican Party. Ukuthi nxa ungowe-Republican Party ungalandeleli uTrump bayakwethusela. Kuzaphela, but iqiniso elihle ukuthi kungaba khona omunye umuntu oza kuba njengoTrump kuRepublican Party nxa iRepublican Party ingathathanga inyathela elokuthi izahlukanise labantu laba abanye abalengqondo zobugebenga kumbukubusa kwenza izinto eziningi ngoba abantu abaningi ungababuza ukuthi batholeni kuTrump. Abanye bathole ukukhululeka ukuthi benze izinto zabo ezimbi njengama white supremacist lama group lamanye aqaqanjiweyo aqaliweyo o businessmen bathole inotho ngama taxes. Kodwa kusiya ngesikhathi laba abantu abafuna ukuba bebe siba behlukuluza abanye betshona bethwele impopo bethwele amafleki kuzaphela ukuba khona kwabo ngoba abantu abamabhizinisi laba abafuna imali lanxa babemthanda uTrump kabasoze bekuvume lokhu ngoba ungabona ukuthi abantu bangikhona bayabhidliza emadolobheni. Thina lapho esihlale eWashington bayabhidliza, e-Oregon bayabhidliza, ezindaweni eziningi bayabhidliza lokhwana bakwenza eWashington DC mhla 6 January. Kwakuyinto yababa ejayele kwamanye amadolobhu ukuthi bahamba bebhidliza.